ngasikhangelamazwi akothi ukhuthaza abantu ukuthi bengayenzi udlame oku ngoba kuzayangisa ilizwe. Kumele iqale ikhangele okwenzakalayo ukuba sikhuluma nabantu abanjengo-James Sontimba nabanye abayini abalokho bevalelwe ejele ngonye ngecala elingekhoyo ngokutshengiselela ukuthi yena ngokuqala useyangise ilizwe ngokutshengisela ukubana uyakupha abantu bengayenzanga cala kungela cala bekuwukuhlala abasitimanti ukuthi bekhithi basukiselebela isadakhe.
Mnumzana Mthuta, ungathini ngamazwi okukhuthaza abantu ukuthi kubengabangeli udlakela lalaba bathi hayi kuvele amalungelo asephuliwe elizweni?
Umongameli uDr. Emmerson Mtambudzi Mnangagwa ungamlalela kakhulu ngesikhathi zonke akhuluma khona, kayeyeli ukukhuluma ngendaba yezokuthula. Sesikujayele nxa kuzaba lama-summit either United Nations kumbe i-SADC kumbe i-AU, abantu abamamandla abaphisayo bayathanda ukwenza ama-gimmicks ayenzela ukuthi befake i-attention bezama ukufaka iZimbabwe on the agenda ngenxa yokuthi bona bavele bengabantu abangavumi impumela zokhetho ezenzakala eZimbabwe. Namhlanje njengoba iSADC ibuya kithi lapha ngo-August sebefuna ukuthatha ithuba leli elokuthi bayenze udlame lodlakela ukwenzela ukuthi kuyehluleke ukuthi iZimbabwe ithathe i-chairmanship, yehluleke njalo ukuthi iZimbabwe ihoste leyo SADC. Ngoba remember last year bathe beqeda ukhetho bathe betshela ama-supporters abo ngamanga ukuthi ngoJuni ozayo kuzaba lokhetho kwele Zimbabwe iSADC iza kulungisa. So kusiba nzima emakhanda abo ngoba yakwazi chairperson weSADC ongenayo umongameli u-Emmerson Mtambudzi Mnangagwa.
Mnumzana Mpofu, ungathini ngamazwi kaMnumzana Mthuta sesikhangela ukuthi okhokhela inhlanganiso yenu uMnumzana Sikhala laye wake wakhuluma wathi kuyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe?
Bona nxa behlezi bebodwa bazibona be-right, but nizafunga ukuthi nxa behlezi laphana bezibuze bona uComrade Mthuta ukuthi bathini umntwana lomnyaka oyedwa ole 1 year uhlezi ejele lomama wakhe because umama wakhe wakhitha ukubana yena ebenjani ebese ebambakale endlini e-private eka Honorable Timba. Njalo bona nxa bekuma ukuthi ilizwe libambini lokuthi abantu bazihlalele kahle eZimbabwe bazama bathini ngabantu abahlezi kade sejele namalungelo oluntu okukhulunywa ngo-Freedom of Association namazwe wonke akusada kunalapha abe kungayenelwe ukuthi abantu kumele bevunyelwe ukuzi-associate, bevunyelwe ukuzi-associate with certain amanye amaphathi naze bezama ukukhuluma ukuthi kungayenzi okodlame okuthini sihlezi amalungelo oluntu aningezelwe as long as abantu laba bayi-78 belokho bephakathi ejele. Nxa i-Majesty Court iye yathi kulecala icala leli elisiyakhitshwa selisayephulwa yihayikoti kutshengisela ukubana kulokudlala i-constitution yokhona lapha elizweni lethu, yikho kutshengisela ukubana iZimbabwe ayikabizelwe ukuthi athithemejiesodake nxa beselokhu besadlala i-constitution kanjalo.
Sinike ithuba leli uMnumzana Mthuta ukuthi ungathini ngamazwi kaMnumzana Mpofu.
IZimbabwe yasoHarare njalo iHarare yasoZimbabwe. That's why iZimbabwe ilabantu more than 16 million. So singazama ukucabangela ukuthi izifiso zabantu abasendaweni eyi-1 seziyiyo sizoguqela izifiso zabantu bonke. Okwesibili, iZANU-PF ayisiyo ebophayo kule police yeZimbabwe ebophayo. Ikhesi le kumakhodi siyayazi akhuluma ngayo abantu abayi-78. Angeke ngakhuluma ngimelela amapolisa kodwa sikhuluma ngezinto ezikhulunywa ngamapolisa ukuthi ngabantu abacatshangelwa njalo kwakulobu fakazi bokuthi kule zinto ezazilungiswa. iZANU-PF kumbe umongameli ngala mandla okungenela endabeni zamakhodi athi khiphani lwana fakani lwana. Engangenela yena ethi hayi bakhipheni bayenzeni kuyathiwa eZimbabwe njalo akula rule of law. Lingiphendula umqondo wakhe wokuthi kule case ehambe kumagistrate ikhesi kaJob Sikala ephinde yahamba yayasikwashwa amajaji akhona ale mvumo njalo alelungelo lokucorrecta okuyabe kuphambanisekile okuyabe ku-high court njengoba umzwile ezikhulumela yedwa ngomlomo wakhe ukuthi bahle bekuhlanganise bethi vele kumele angayithathi chairmanship iZimbabwe ngoba wena bebevele befuna ukusebenzisa indawo eyesat njengendawo yokuyocebela iSADC layo iyakwazi izigilamkhuba ezeZimbabwe ukuthi zidlala njani. Bazazama bazakuzama kodwa I think abezomthetho sebekubeke kwabasobala.
Ungasigqibela ingxoxo yethu Mnumzana Mpofu.
Ano ngimzwile uComrade Mthuta ngawukhulumileyo ukubana iHarare asoZimbabwe otshengisela ukuthi kule ndawo yelapha eZimbabwe okusincindezelwa khona amalungelo nxa kuphambaniseke iHarare kuphambaniseke eZimbabwe nxa kuphambaniseke etsholosho kuphambaniseke eZimbabwe. So abantu bona laba even abaseHarare nxa bevalelwe phakathi kuphambanisa iZimbabwe kuphambanisa wonke umuntu akukho right yikuncindezela amalungelo oluntu. Akabakabi ready for i-SADC summit abaqale belungisise amalungelo oluntu njengenhlanganiso thina siclear asikuvumeli ukubana kathesi iZimbabwe ikhokhele ngoba iZimbabwe izaphambanisa iSADC as a whole iphambanise iAfrica as a whole because sisayihlile kulungisisa indaba zethu ezomuzi wethu. Abesilungu bathini? Bathi charity begins at home. Ilizwe siyafuka ukubona lithuthuka, siyafuka ukulibona lithuthuka. Liyathuthuka njani ilizwe nxa amalungelo oluntu encindezelwe? Akula lapho esiya khona.